Lana manje ngadopa beza no PF wabuzi la uba kutshela khonoko ngadopa uMonzoro la uza kutshela la ukuthena la uyawina nge 90%. Ama politicians siyawazi bahlala beqamba manga. Bayenza lokho okukhulunywa okwakhulunywa ngowa ngumongameli weItaly okuthiwa nguMussolini. Owathena nxa uqamba manga kumele uqamba manga, uqamba manga amakhulu ugcine wena wakholwa. Labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khonoko abakwenzayo bala manga abantu beCCC asoqiniso lelo abalichoyo abala sizathu sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures kabala mechanism yokunqoba okhekhethweni futhi abala constitution eyiwesitshengisa ukuthi balibandla eliserious kodwa ke ngithamphinde ngithi mina balesizathu mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018 babuyele futhi ekhoti baye kuthi bona ukhetho kube lobuqili lokuchele bezela bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqili bezela bayenza ukuthi kuthiwa yikusetha i-narrative balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga and ama-politician wonke afanana bonke bayathanda ukuzitshela amanga
ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018
ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akadebele bebambe khona sibonile ngama-by-election abekhona iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo so kusengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana kanti njalo futhi it is inevitable futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi uthole sebexabana antsho umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama-candidates afaka abangani bakhe abanye bamdify bahambe bayasplit amavoti badliwe benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabo bulala kwe-South ukuthi bakhontestana bona bodwa kwacina kuyini uModi bazakwenza futhi ngobuchamisa misa akalaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo zelu circulator olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona olunye uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besibona asoze silandele into etshiwo ngumnumzana uChamisa le i-dictatorship bafake basplita futhi amavoti banjalo vele batriva ngeconfusion njalo futhi baphila ngeconfusion njengeZANU-PF yakhona bayafanana nje namboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona nxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics kuzana nokuthi ngabe sibale bandla elitsha elilabantu abatsha abangayisibo bonke bona abantu abakhona kade abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafana na bonke